ngokutsho kwenhlanganiso yezizwezomhlaba e-United Nations, ikhansili yalenhlanganiso i-Security Council inemihlobo emibili yezijeziso zomnotho ezethulela ilizwe elephule imithetho evunyelwane ngamazwe omhlaba. Le mithetho igoqela ukuhlonipha amalungelo oluntu, imithetho yelizwe kanye nentando kazulu. Uhlobo lokuqala isijeziso esenqabela wonke amankampani kwamanye amazwe labantu bawo ukuthi baqhube imihlelo zamabhizimusi lamankampani elizwe elethulelwe izijeziso. Esesibili isijeziso esenqabela amankampani kwamanye amazwe ukwenza ibhizimusi lamankampani athile elizwe elethulelwe isijeziso, siphinde futhi senqabele labantu abathile ekwethekeleleni amazwe athile. Incutshe yeZimbabwe kwezombusazwe uMnumzana Zenzomoyo ukuthi okwakhathesi iZimbabwe njengelizwe ayifakelwanga izijeziso zomnotho ama-sanctions.
Afakwe ebantwini abathize abakubandla elibusayo eleZANU-PF afecta ama-individuals abantu thizeni. Ibandla elibusayo eZimbabwe laselisebenzisa ama-sanctions njenge-propaganda eyokuthi ama-sanctions lawa afakwe phambi kodwa sikwazi ukuqhubekela phambili. Akusoqiniso lokho.
Ngompalakazi ka-1966 iZimbabwe eyayibizwa ngokuthi i-Southern Rhodesia ngaleso sikhathi yethulelwa izijeziso i-United Nations. Lezi zijeziso zazinqabela amazwe lamankampani ukuthengiselana izikhali leZimbabwe ngemva kokuba amabhunu ayebusa iZimbabwe ethe awasalawula iBritain asezibusa njalo awasukavumela abantu beZimbabwe bazibuse. Ngo-2002 inhlanganiso yamazwe e-European Union yethulela iZimbabwe izijeziso zomnotho isetheza urhulumente kaMnumzana Robert Mugabe umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuhlukumeza abamabandla aphikisayo labezindaba. Lezi zijeziso zenqabela ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali, zibe njalo zenqabela amazwe alinhlanganiso lamankampani awo ukwemukela abantu abathile nokwenza ezamabhizimusi lamankampani alesandla ekwephuleni kwamalungelo oluntu. Lezi zijeziso zivuselelwe ngo-2004 zaphinda futhi zavuselelwa ngo-2011. Ngonhlolanja lonyaka i-EU ithe zizaqhubeka lezi zijeziso kuze kube ngomnyaka ozayo ngoba isithi kusasekhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngabuthi Mabena ukuthi lobanje bengasekela ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso, iqiniso yokuthi ubusela lenkohlakalo yigo imbangela yokuwa komnotho weZimbabwe hansi izijeziso ezethulwe i-EU.
Nxa kuyukuthi iwona ama-sanctions ayenza ukuthi umnotho wakithi uchabalale, ngabe indlu kaRobert Mugabe siyazi namhlanje ngokuthi i-Blue Roof ngabe vele kayikho. U-Emmerson Mnangagwa uhamba ngendizamshina elezinto ezimantofontofo, ngabe singaphansi kwama-sanctions ngabe kahambe ngobuntofuntofu lobahamba ngabe imihla ngemihla.
Inelika layo ngenye ethulela iZimbabwe izijeziso zomnotho ezifana leze-EU ngo-2003 lazo-ke bezilokhu zivuselelwa. Kanti-ke ngombimbitho lonyaka umongameli Donald Trump uthe zizaqhubekela phambili okomnyaka. Ummeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nicholas utshele Studio 7 ekugqitsweni komnyaka ophelileyo ukuthi lezi zijeziso zizahlala kuze kuphele ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe nokungahlonitshwa komthetho.
The sanctions that exist are executive branch sanctions on 100.
Uhlobo lokuqala izijeziso ezenqabela abantu abathile ukuthi kube khona abakutholayo eMelika kanye lokubavimba ukuya khona.
From providing economic benefits to those people.
Nyakenye iMelika yethule olunye uhlobo lwezijeziso phansi komthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act of 2018, izidera. UMnumzana Nicholas uthi lalapha-ke kukhona ukufuze kwenziwe iZimbabwe ukuze lo mthetho wesulwe.
If Zimbabwe fulfills the requirements of its 2013 constitution, it will...
Umthetho wezidera uzakhitshwa kuphela nxa uhulumende weZimbabwe angalandela yonke imithetho ekusisekelo sombuso esibhalwe ngo-2013.
Of the debt that Zimbabwe has to those organizations.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okufanele ukuthi aluba iSADC iyakwenza yikudingisisa ukuthi khunibani olungathezwayo oluthezwe iZimbabwe yaze yazithola isizokhele amalahla angaka ekhanda. Melesito 7, Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.